kuthiwa sithi prevention is better than cure. So kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle. Ngoba nxa singela i-proper PPE, proper equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba iyasebenza njengomuntu oyi-hazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lezigqoko ezikwanileyo, lezinto ezokusebenza ezikwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngisebenza kahle, ngibe ngisebenza ngingelangozi, ngifuze kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcuts at times iyagcina isenzeka isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist, as a sector general of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force ama employees to be emsebenzini, ngoba bayabekwazi ukuthi employee qala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo iyagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngila kusasa uyabe engasekho, imali ziyasala sezidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi e-Red Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini?
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama-inspector of mines. Ama-inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshelwe khona ukuthi be-operate besebenza. Ngoba amanye ama-employers bathatha ama-shortcuts futhi ngoba baya bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze belandele ama regulations akhona ku minerals act, akhona even kuma ama labor act and whatever the laws of this country require ukuthi behambe bevula umgodi. Ngoba ukuvula umgodi nje bekho kwenza isiphithiphithi ukuthi cina zokuyenza ukuthi abantu becina nje besezingozini. Ngoba nxa lingalandeli imithetho kahulumende, lingalandeli ukuthi kufuze isertificate health kuhambe kunje kusososo, kuyabe sekugcina sokungani vele umuntu sephe ukuyenza into ayifunayo.
Pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sezisengozini, lithini ngalokho?
Sithi safety first, production last. Impilo yomuntu cannot be replaced, kodwa i-production can replace it. So it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents. Ngoba singayekela abantu bengena emsebenzini lapho kulama-hazards khona, it means we have some people dying. We don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi. Ngubani ozagcina imuli zabantu laba? Kubuhlungu, kuyazithi kubuhlungu.